Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 25 kuNtulikazi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lukahulumende olubona ngezempila kahle luthi sokutshone abantu abane ngomkhuhlane we-COVID-19 osokulethe inani lababulawa yilo mkhuhlane selokhu waqhamukayo kumachumi amathathu lambili 32.
Bayazama abanye abakwenelisayo kodwa kuyehluli kakhulu ku-testing capacity, kasilamakits eneleyo, abantu basebegcwele amakhaya kakhulu emaphandleni, abasimagulwe ngomalayitsha, lathi zabantu nje makhaza senza umsebenzi kahulumende ube nzima ngokungalandeli iziqondiso lemithetho.
Uhulumende uthi intathela izindaba uHopewell Chinono kanye lomnumzana Jacob Ngarivume ababotshelwanga ukuthi baveza inkohlakalo yeziphathamandla zikahulumende, kodwa ukuthi babegqugquzela ukuthi abantu betshengisele ngodlakela.
Namhla sibone isikhulumeli sikahulumende uMonica Mtshangwa engani uthethisa uHopewell Chinono, engani uthethisa amanye amazwe abathi bona ancedisana lo Chinono ukuwisa uhulumende ukhokhelwa nguPresident Emmerson Mnangagwa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ugatsha lukahulumende olubona ngezempila kahle izolo ntambama luthe sokutshone abantu abane ngomkhuhlane we-COVID-19 osokulethe inani lababulawayo yilo mkhuhlane kumachumi amathathu lambili 32 selokhu waqhamukayo. Asebahlaselwa yiwo elizweni bafika phose inkulungwane ezimbili ezilamakhulu amathathu 2296. Lokhu kuza ngemva kokuba kutholakale kulabantu abalikhulu lamachumi ayisikhombisa lambili 172 abahlolwe batholakale balegcikwane leli, iningi labo kungabaselizweni abalihlekana bevela kwele South Africa lele Botswana. Ukuze sihlaziye ukuthi ukumemetheka kwe-COVID-19 kungenqatshelwa njani, sixoxa lo mfundisi Angliston Sibanda.
Siyaxwayisa ukuthi abantu bakithi kasilandeleni iziqondiso, sekelenini ukupolitiki, ufake ipolitiki lapho engekho khona. Sibe se ukuze siphile kuzasinceda ukuthi siphile bese siqhubeka ngento zethu zedemokrasi siphila, kulokuthi sitoyitoye sithi sifuna idemokrasi sicede lapho sife. Isali izanu yakhona le sithi sifuna ukuyigibha.
Imizamo kahulumende eyokwenqabela leli gcikwane iyabukeka yini? Sinanzelela ukuthi uqinisile i-lockdown ngendlela yokuthi avikele leli gcikwane, lanxa abanye besithi mhlawumbe ukwenzele ukuthi ukwenqabela abantu ukuthi bejengisele.
Aqinisweni umkhuhlane lo uthole amazwe wonke kungelamuntu ozilungiseleleyo. Sibona abantu lokhu bayafa khona ngapho e-America njengempukane, abantu bebesifa njengempukane kubo Italy, kubo Spain. Akulalizwi ekade lingaba ready kangako for i-COVID-19. Kanti njalo sikhumbule ukuthi eZimbabwe vele emkhonomi wethu leso lempilo zethu nje kahle kahle zivele silama challenges. Kunzima kakhulu uhulumende i-response yakhe ilama challenges lapha ambalwa. Bayazama abanye abakwenelisayo kodwa kuyehluli kakhulu ku-testing capacity, kasilama kits eneleyo, abantu basebegcwele amakhaya kakhulu emaphandleni, abasimagulwe ngomalayitsha, lathi zabantu nje makhaza senza umsebenzi kahulumende ube nzima kakhulu ngokungalandeli iziqondiso lemithetho. Kuyinto efunwa nje ukuthi kungayekelelwa uhulumende, kodwa ufuna ukuthi sonke sibambisaneni ekulwisaneni lokhubhane lwe-COVID-19.
Lo mfundisi Angliston Sibanda ebesixoxa laye ekobulawayo. Uhulumende uthi intathela izindaba uHopewell Chinono kanye nomnumzana Jacob Ngarivume okhokhela ibandla le-Transform Zimbabwe ababotshelwanga ukuthi baveza inkohlakalo yeziphathamandla zikahulumende kodwa ukuthi babeqhuquzela ukuthi abantu betshengisele ngodlakela njalo besuse uhulumende embusweni besebenza lamanye amazwe afana lelemelika. Lokho kuvezwe ngumphathintambo kahulumende obona ngezokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa ekhuluma lentatheli izindaba namhla eHarare. Unkosikazi Mutswangwa uthe kayisibo bodwa laba ababili abakhuluma ngenkohlakalo, bakhona abanye abazimeleyo abakwenzayo lokho kodwa ngababotshwanga ngoba kungela sizathu salokho. Umnumzana Ngarivumelo Chinono babotshwe ekuqaliseni kwayonale iviki njalo belokhu besesitokisini bezama ukuphuma ngokuhlawula imali yesibambiso yebail asebekwalelwe umthethwandaba. Bakhangelelwe ukuphindela imthethwandaba ekuqaliseni kwenyanga ezayo. Unkosikazi Mutswangwa uphinde wachasisa ukuthi uChinono kathunjwanga njengalokho okuchiwo ngabanye kodwa wabotshwa ngokusemthethweni. Uthi eleZimbabwe alisoze livumele udlakela ekhaya ngoba lisithi lifuna ukuba lobudlelwano obuhle lamanye amazwe ngokukhanya lingabophi abangalandeli umthetho. Asizweni ingxenye yamazwi akhe.
Of arrival of the police at Mr. Chinono's home, the US embassy was already all over this issue, which is between a sovereign country and its citizens, by tweeting and trying to bring pressure to bear on the Zimbabwean government so it would not enforce the law of the land. His particular interest in this one person is curious in the list.
Lawo ngamazwi kankosikazi Monica Mutswangwa obekhuluma lentatheli izindaba eHarare namhlanje. Ukusenjalo intatheli izindaba uBlessed Mhlanga uthi ubotshiwe okwesikhatshana ngamapholisa namhla isiya emhlanganweni kankosikazi Mutswangwa kodwa uthi ukhululwe sokungenele isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi. Inhlanganiso elwela amalungelo entatheli izindaba yemisa Zimbabwe ibikwa ibisithumele amagqwetha ukuthi aye phathisa kulolu daba. Ukuze sihlaziwe amazwi kankosikazi Mutswangwa lokunye sixoxa lo Leopold Munende, isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo entatheli izindaba eYoung Journalists Association.
Namhla sibone isikhulumeli sikahulumende uMonica Mutswangwa engani uthethisa uHopo Chingono, engani uthethisa amanye amazwi abathi bona ancedisana lo Chingono ukuwisa uhulumende ukhokhelwa nguPresident Emmerson Mnangagwa. Bona bathi uHopo Chingono ubesithi yena kufuze kube ne-demonstration ezakhipha uMnangagwa ukuba ngumongameli. Kodwa lokhu asikuboni, thina sithi hayi lokhu esikubonayo ukuncindezelwa kwama-rights ama-journalist intatheli izindaba lapha eZimbabwe. Akukho kutsha lokhu, sesikujwayele, sesikubone kaningi ama-journalist ebotshwa, echaywa, ethuselwa, njalo yikho abakwenzayo kuHopo Chingono. Hopo Chingono ngalasono akwenzileyo ikukhipha udaba lobugwelegwele ade bukhona e-RBZ la ku government, wakhipha lamabizo abantu abakuhulumende abancedwayo kumbe abatshontshayo imali ezifika kuma millions and millions ngesikhathi sisuka ku-2007 ngendaba ye-mechanization program le yabantu abalimayo. Akula nto esike sayenza esingathi thina sithi hayi lapha senza into kumbe omnye wethu yenze into engani usezenza yena ophezu komthetho. UHopo Chingono akayenzanga lutho esingathi thina uphambanisile. UBlessed Mhlanga lobotshiweyo akayenzanga lutho esingathi thina hayi uphambanisile.
Kulokubotshwa njalo okwesikhatshana okwenziwe kuntatheli izindaba ungathini ngalokho?
Okwenziwe kuBlessed Mhlanga ukukhukutsha lapha eZimbabwe sesikujwayele. Siyakwazi ukuthi nxa ungaloba indaba njengentatheli izindaba ungaloba indaba eziyabe zingani sezibuzabuza ukuthi abantu behulumende abadala ukuthi bayenzani, bayahluphana lawo, bayakwethusela behle, bengabona ukuthi ukwethusela akusebenzi bayakutshaya, bengabona ukuthi ukutshaya akusayenzi. Yikho lapho esibona khona sebesenza njengalokhu abakwenza u-Itait Zamara. So okwenziwe kuBlessed Mhlanga into esesileminyaka leminyaka sikhonona sibatshela ukuthi hayi asikho democracy le ukuthi nxa mina njengentatheli izindaba ngingabhala udaba lwami noma kuliqiniso selingithatha selingithusela selingitshaya hayi asikhonte right u Blessing Mhlanga ubotshelwe ukuthiwa uyazenzisa uzenisangani kazenisanga lutho efika kuroadblock efika emapholiseni ukhipha ipress card lakhe lona abalithi lona nxa ungalikhipha fuze udlule amaphoyisa sithi kuthiwa wena uyazenzisa kusinika ulaka lokhu ikuthi ngeke sayenza lutho esingakwanisa ukwenza ukukhuluma laye uMonica Mtshangwa njengesikhulumeni sikahulumeni njengo-minister of information ukuthi hhayi sicela usicelele emapholiseni labadala ukuthi hhayi shiyani intatheli zindaba zisebenze umsebenzi wazo ngendlela zingethuseli uPlesen Mhlanga sikhala laye njengama-Young Journalists Association njenge-Young Journalists Association sikhala lo opportunity lo asebemvalile okwamalanga engelandaba ayiphambanisileyo
Lo nguLeopold Monente isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo entatheli izindaba eYoung Journalists Association.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa bafube.
Kwezemaphandleni indawo yokulima ngokuthelezela eyethuli makwe irrigation scheme eGwanda North isiphenduke yaba lunxiwa ngenxa yokuswelakala komlilo wamagetsi kulindawo osokubangele ukuthi labo abakade bephila ngokulima behlaselwe indlala enkulu uAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo
imagwe silomnyaka engelawo umlilo wamagetsi kulandela ukutshontshwa kwencingo okwadala ukuthi inkampani kagetsi isuze injini zayo kulindawo lanxa incingo zamagetsi sezabuyiselwa injini kagetsi lokhu ingekho osekudala ukuthi kungasalinywa ngoba amanzi edonswa ngamandla kagetsi unkosikazi Shila Sibanda ongumgcini sihlalo wekomiti yethuli magwe irrigation scheme uthi ukuswelakala kwamagetsi lokhu sekuphazamise inhlalakahle yabo
xa sikhangele kuzofika lamdla sokungujulayi uyasasikhangelela ukuthi iwithi ngasihlanyele kodwa sisayenelisanga ukuhlanyela kathi esesikhayelela ukungase yahlanyela i-green maize ngojulayi agasti sokuyehlule lakho futhi ama-plot holders wonke yeskim sonke ayi-484 sizaze sizikhokheleyona i-corona ngokuphasalala sesiyadinga ukudla izitshiye bombhida sesibadinga katshane ematopo khonapo so siyabona ukuthi kwenye indawo sizaze sigcine sesibuye lo mkhuhlane kusifaka kwenye iriski sini
amazwe akhasekelwe ngunkosikazi sesulelo moyo othi iningi lezakhamizi kulumango selibhekane le ndlala embi ngenxa yokuswelakala kwamagetsi lokhu
ilushongwe iyathola ukudla khona la iconmara iyathola ukudla khonapha ngowadi 10 kusiya le bayathola ukudla khonapha konke osizeze osibhula kuze kuyefika khona le emchabezi bayathola bebethola usizo olukhulu kakhulu ngoba besilima lapho umumpu kakhulu silima iwhithi lapha kakhulu so abantu abaningi bebefika lapha bezoluthola usizo olukhulu konke lezitshebo bebezithola khonapho umatamatisi ombhida konke bebekuthola khona lapha bekusenza abantu baphile kuhle
ngaphandle kokusiza izakhamizi enqameni kuphela ukhansela kaward 8 emaku unkosikazi Rachel Ncube uthi ithuli magwe ibeyisiphala sezansi emandebeleni ngoba umumbi obulinywa kulendawo obuhanjiswa esiphaleni selizwe esegrain marketing board GMB
irrigation yethu yona ngobukhulu bayo le 1824 hectares okwakuthi besithi singavuna ngesikhathi sisalima besithama 400,000 ebesikwanisa ukuthi sifake emchavezi mission sifake esibhedlela egwanda supply ukhitkini silomuzi wezintandane lapha sonike imanama hospital besihambisa khona ngale imanama hayi besiyi-supply siyidonethele besokusithi kati-ke bona owathi 8 and 9 labo 6 and 7 bele bebethenga khona lapha bebengayithengi impuphu egwanda
usobhuku emswelamanzi umnumzana Godwin Ncube udla amalahle ngodaba lokuswelakala kwamagetsi
sicela ukuthi abantu bezesi abasihloniphe babuye bazathatha lapha isimbi yethu yayilapha phakathi bayahamba bayifaka kwenye irrigation abasafuni ukuthi bayibise bhek abasasihloniphanga konke yikuukuthi badelele kakhulu loku cela eziphatheni amandla zangaphandle ukuze sincedise ucingo lolu solubolile singathola ucingo olutsha lingabhoda nje lucingo likhangele ukuthi sisebenza njani sisebenza nabantu uvusa ucingo siyabheka abanye babuya nencingo emakhaya sivusa ukuthi kube silimele uba ngezulu nxa ukuthi amagetsi awakho sizilimele ngezulu
umnumzana Sikhumbuzo Ndlovu ongusomabhizimusi emagwe layo ukhala ezimathonsi ngokuswelakala kwamagetsi kulendawo
amagetsi into esibe big challenge esigabeni sethu kakhulu ongakuthi sokusiphelele business because noma singazama ukuthi siyarana ama business ethu through ama generators it's very difficult because the profit yethu that's where you guys think sisebenza for uthenga fuel to run those businesses so kwesilimaza kakhulu okwamagetsi sakwanisa vele ukuoperate ama business ethu
abemba igolide kulumango labo bakhala ngendleko zokuthenga amafutha okuvusa emthini yabo esebenzisa ugetsi umqondisi wenkampani kagetsi kulesi sabelo umanjinela Lloyd Judge udobe kumisa amagetsi emagwe ikuzelakala kwamafutha enjini kagetsi i-oil transformer kodwa uthi sebeyitholile njalo ngasensuku zatshala engakabuyiselwa amagetsi kulendawo kusenjalo amapholisa asekhuthaze inkokheli zomdabu ukuba zibike lapho zibone izizalwane zakuleli ezifohla imngcele ngokungekho emthethweni zingene elizweni isikhulumeli samapholisa ezansi emandebeleni uchief inspector Philisani Ndebele uqhube umhlangano emagwe ngolwesithathu
sizozama ukuthi sikhulumele inkokheli zalapho ukuthi sicreate awareness ngoba into esinanzelelayo ukuthi abantu abangena besuka phandle kwelizwe bayayamukelwa izigaba so sizama ukuthi sitshele abadala ukuthi benanzelele ukuthi abantu banalabo nxa bengena bengazange behambe bengangenanga kuma quarantine centers baba bazababisela umkhuhlane ngoba umkhuhlane lo esisiyananzelela ukuthi sokumemetheka
sebe ngamakhulu amathathu lamajuma amahlanu lane 354 asebetholakale belegciwane le-coronavirus kulesi sabelo labulala umntwana oyedwa ngimele umsakazo we-studio 7 ngisemagwe ngu-Albert Ncube
siyabonga Albert luyalandela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba
lichona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba lamhlanje sixoxa lomnumzana Dennis Juru umkhokheli wenhlanganiso ye International Cross Border Traders Association sihlaziya umthetho omutsha owethulwe nguhulumende wele South Africa owe Border Management Authority Act
banzima kulaba abaqaphayo abathenga ngokuyothengisa eSouth Africa nalaba abahambayo bengaphathanga amaphepha awakhwabileyo ngoba kuzobe kuneyinye inhlanganiso eyizobe icheck-a konke ama-passport ama-declaration yonke into eyenzakalayo e-border or ku-port of entry so kusho ukuthi phezulu kwamapholisa i-SARS i-Home Affairs sokuneyinye inhlanganiso phezulu kwenhlanganiso zonke lezi ezobe i-checka zonke izinto zihlangene but le nhlanganiso ayiphume more than 10 kilometers from i-border or i-port of entry le nhlanganiso labantu bazobe besebenzela e-border baphumele e-border 10 kilometers kuphela kodwa labantu banamandla ukudlula amapholisa banamandla ukudlula i-SARS banamandla ukudlula i-Home Affairs banamandla ukudlula amasotsha ngoba labantu bayasetsha noma bengela warrant of search bayakubopha bengakucabangela nje labantu bayakubopha noma sikhathini bayakubopha laba banawo amandla ukudlula amapholisa nabanezinye iy'nhlanganiso zonke lezi ezisebenzelayo e-border
Ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangele ukuthi uhulumende weSouth Africa wethule le bill?
Yeah, bekunokukhuluma kakhulu ukuthi impahla ziyangena la eSouth Africa zingadeclarewanga kube kulokukhala kakhulu kubantu bala eSouth Africa ukuthi abantu bayangena bengelawo ama-passport. So i-government izama ukuthi ivinde ivalele labantu abangenayo okungekho emthethweni kodwa idili leli akusho ukuthi idili la lika-2020 idili leli liqale ngo-2016 so akusho dili elintsha but baqede kuliyenza ngo-2020 upresident walisayina izolo
manje ngokubona kwakho abezimbabwe abayenza umsebenzi wokucapha besiyathenga bethengisa kwele South Africa. Ibhili leli lizaba khathaza okunganani, sizabona nabe sibabalutshwana.
Bazobalutshwana ngoba umthetho uyabo sonzima, kuzobadurela, bazobethathela impahla. Kuningi okwenzakalayo plus kuzosho ukuthi ozobe ekwanisa ukuhambisa impahla yakhe eZimbabwe uzobe edinga imali eningi, uzobe edayisithengisa ngemali eyiningi edlula eyinormali ngoba kuzobe kudura kakhulu ukuhambisa izinto eZimbabwe njengoba kuyabe sekungenye inhlanganiso ezobe ivalela abantu ukuthi bangahambi into lula.
Kodwa siyazi ukubana iziphathamandla zakwele South Africa ziyandise ukwemukela imali imali yoku esingathi yokufumbathiswa kumbe ibribe. Ubona ngani iziphathamandla zenhlanganiso leza kunjwa azona soze zemukele?
Ekuqaliseni bazobe bengavumi kodwa ngokuhamba kwesikhathi bazojwayela begcine nabo sebethatha. So kuzoba nzima kancane ekuqaliseni okokuthi ma umuntu engaqinanga othenga ukuthengisa bengawa baphinde bengasathenga ukuthengisa. But ngokuhamba kwesikhathi ngibona ukuthi vele bazojwayela. Hhayi ibhoda 2 weeks kuphela bayabe sebejwayele nabo kuyabe sekudlulika kahle.
Manje labo abadlula lapho okungavunyelwa khona esizwa kuthiwa kuyadluleka abantu bayahamba bengena besiyathenga impahla kwele South Africa, umthetho lo uzababamba njani?
Uyazi labantu yibo abazobe bayabephezulu kwamasotsha, bayabephezulu kweyabomafezi, bayabephezulu kwenhlanganiso zonke ezitholakalayo eboda, bazoba yibo abanikazi beboda. Njengamanje bekungakwaziwa ukuthi abanikazi beboda yisazi yihomafezi ngamapolisa, bekungakwaziwa ukuthi iboda yikabani.
Hayi kuzwakala, ungavalelisa abalaleli?
Ngiyavalelisa abalaleli ngithi lingaphathi i-corona. I-corona iyabulala, i-corona ikhona. Lisigcine la likuhamba khona, lisebenzisa ama-sanitizer, lihlale ligqoke ama-mask.
Lo-ke bekungumnumzana Dennis Juru, umkhokheli wenhlanganiso ye-International Cross Border Traders Association, ebesixoxa layo kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilani.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa loNkosazana Nomzane Kevana, isiphathamandla senhlanganiso yeMopani Foundation ephathisa abantwana bemaphandleni abangenelisi ukuzibhadalela imfundo ukuthi benelise ukuya esikolo. Usichasisela ngohlelo lokuletha abantwana edolobheni.
Salibonani bakithi, siyabonga ukukwamukela kulelo hlelo. Nomzane Kevana okhulumayo ngise-England. Abantwana esabasusemakhaya asebefikile koBulawayo sebesekula bona down, kodwa okay indlela uma ngusasemude ekuthini baqala ukuhlala ngaphandle kwabazali babo, sebeqala manje bazohlala esilungwini. So izinto eziningi kubo kusaseyikufunda. Sike sabaletha kusaseyibobombane sabaletha ngo-2018 for 2 weeks, kodwa ngale umehluko wakhona babehleli more like ebeseboarding yangempela ukuthi babe labantu ababaklinelayo, babe labantu ababaphekelayo, okwabo kwayekuvuka bageze badle okay bayendlula imbeda, but babe kwaku that's how far babehamba khona. So ezinye izinto babengazenza. Izinto esasibadingela zona for ukuhlala endlini, imbeda lakho konke okukhulu okubalulekileyo bakuthola. I think into engekho manje kuphela ebalokhuzeni ngamasofa, kodwa ezinye izinto zonke ezikhona. Into abangalayo impahla zokugqoka, balazo zenezi ezincane, abanye bala 1 or 2. So into zokutshintsha balazo. Ukudla yebo balakho khona okwakhathesi, kodwa sikhuluma ngabantwana abangu-12 labazali babo abayi-2. So sikhuluma ngabantu abangu-14 ekhaya elilodwa. So ukudla badla ukudla okuningi. Njengoba thina singabantu esiphila ngama-donations, so yikho khonapho esilela khona. Abazali abatsha labana abahlala labo, so bayafundana bonke abazali labo, bafunda abantwana, abantwana bafunda abazali. So yikho esibhekane nakho kwakhathesi. Senzile konke ekufuneka sikwenze ngomthetho weZimbabwe lo mhlaba wonke ukuthi senze khona ukuthi bahambe through ama
okay, application form, senza ama interviews, sikhethe sabakhethayo, then sihambe through ama police check. Ubaba onguye ubaba wakhona is a teacher by profession, which asuye kumsebenzi sezojoyina thina. Ule lokhu zeni i-agriculture, he's got a degree in agriculture, so we are hoping ukuthi lakho khona kuzobancedisa lokuthi baziphilise bonke company ekhaya. Umama ungu-teacher we-ECD, so lakho khona ukuthi bajwayele ukuphila labantwana, so siyacabanga ukuthi maybe that will be to our advantage. Omama lo baba bakhona ngabantu abangamalokhu zeni abalama strong Christian values, esicabanga ukuthi kuzanceda laphana lalapha.
Siyabona njalo ukuthi sebefunda ngobulembu i-internet. Kungathatha isikhathi esinganani ukuthi befunde, njalo lokho akusho ukuthi sebesalele kakhulu emuva yini, ikakhulu lo oya ekolitshini.
Thina ngibona kwethu bonke basalele kakhulu. Weli lo oya enasti usekhulile, silethemba ukuthi yena he might catch up ngcono kulalaba abasasephansi. Kusasekude kubo bonke. Okay, besilomunye umuntu obuya ko-IT education in Zimbabwe from eHarare obeqala ukubafundisa ama-computer lessons. Bonke babonakala bakulevel efanayo ukuthi asikwazi ukuthi kuzosithatha isikhathi esingakanani ukuthi sibafundise ukuthi ba-catch up vele ngilokhu zeni ngokwazi nje ukusebenzisa i-computer. Lo ose university mina ngilethemba ukuthi uzakufunda. Nginje mina ngafunda icomputer sengimkhulu andingakufunda most kuyisebenza kakhulu since university and I managed to catch up. I think ngoba akayenzi ama-computer studies, wenza i-business something in marketing, so he will catch up. Laba abancane mina yibo engikhala kakhulu ngabo ngoba amasilokhuzeni like silaba ku-form 3 ofanele ukuthi next year bayabhala. Isikole sivalwe ngabo March. So from there kuze kube khathesi abantwana abafundi and abantwana basemakhaya abalayo ilokhuzeni i-access yama-resources, so basemuva kakhulu. Okwakhathesi ngendaba yena le ukuthi kune-lockdown, asikwazi ukubalethela abantu abaningi abazobafundisa. Ubaba onguye ungubaba wabo at the moment ungu-teacher yena vele by profession. Kubhodi yethu silabantu abangu-2 abangama-teacher by profession, so okwakhathesi yibo sebasebenzisa bebancedisa ukuthi babe befunda. I-Ministry of Education yasela ngama-radio, kusho ukuthi kuzoba lama-radio lessons which abaka-access at the moment, kodwa siyathemba ukuthi ngokuya kwesikhathi labo bazowa-accessa, then okunye kube yikhona ukuthi bebenzisa ama-homework bebebafundisa khombana besendlini.
Liluthola ngaphi uncedo elilusebenzisayo? Abangathanda ukuthi labo bephathise bengalithola ngaphi?
Imophane Foundation is survived this far ama-public donations. Sihlala sicela basupportwa ngabantu across the globe. So la manje sisathi ukuthi hayi abantwana ngabenu asibakhuliseni sonkeni. Thina i-office lethu khathesi lapho kulabantwana khona ku 1 Fraser Road eRichmond eBlawayo. Ngiphinde futhi 1 Fraser Road Richmond. Ama-contacta ethu eZimbabwe u-admin person wethu uSiphiwe Nala, inamba yakhe yaseZimbabwe ngu 078 566-7402. Ngiphinde futhi 078 566-7402. Ofuna ukuthintana lami, mina nguNomsaneke ngise-England. Inamba ikhodi yami ngu-44, inamba ngu-74-50-28-7082. Ngiphinde inamba 044-74-50-28-7082. Siyabonga.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Nomzane Kevane, isiphathamandla senhlanganiso yeMophane Foundation. Sixoxelaye eseBhilithane. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Uhulumende uthi intatheli zendaba uHopo Elchinono kanye lo mnumzana Jacob Ngarivume ababotshelwanga ukuthi baveza inkohlakalo, kodwa ukuthi babegqugquzela ukuthi abantu betshengisele ngodlakela besebenza lamanye amazwe afana lele Melika. Oliver Lelisayo, ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.